soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingana livuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-29 Mpalakazi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lincoma imuli kamuyi uMo Blessing Ali ngokuvimba ukungcwatshwa ngulu kukaMo Blessing owabulawa ngabacatshangelwa ukuthi ngabezana uPF kunyanga eziyisithupha ezedluleyo.
Uma bona sebefuna ukubeka umuntu sese izihlobo zingakwazi, abantwana bengakwazi, yinto eyincwala esintwini.
Osomabhizimusi bedolobho le-Victoria Falls bathi inzuzo yabo ayisakhuphuki njengenjayelo ngenxa yokwengezelelwa kwemali abantu okufanele bayikhuphe nxa befuna ukuyabona amanzi omfula uZambezi.
Because we have a race here in the Amazon forest, in fact, consulting the community, consulting even the soldiers.
Umbiko ogatsha lwezomkhathi othi kuzakuna izulu elikhulu ngasiphi isikhathi usudale ukungahlaliseki kubalimi. Silengxoxo lomlimisi osethulela izixwayiso.
Asihlakuleni, asifake umfundisi waphezulu, kodwa umfundisi waphezulu siwufaka nxa izulu linile kuphela kulobu manzi obeneleyo ukuze imfundiso lo uyifertilizer le isebenze kuhle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla le-CCC lincoma imuli kamuyi uMo Blessing Ali ngokuvimba ukungcwatshwa ngudlu kukaMo Blessing owabulawa ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZanu PF kunyanga eziyisithupha ezedluleyo. U-Ali olokhe engakangcwatshwa ngemva kokubulawa ngesihluku ngenyanga kaNhlangula nguPius Jamba obikwa wamthumba wambulala wamquma umzimba wamphosela emthonjeni kanina eJidungwiza. Abantwana bakhe bathi kasoze abekwe nxa abenza unina isihluku bengaxolisanga. Kesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Inkemi inkemi isindaba ichiye bathondala abadala. Lokhu uMo Blessing owabhubhayo kulezinto eziningi ezibuhlungu. Waqunywaqunywa walahlela emfu emanzini. Abantu bathi bayamkhala babotshwa, batshaywa, babulawa. Abanye babotshwa 16 namhla lokhu uJob Sikhala igqweta libotshiwe. Namhlanje sebezama futhi ukumbeka sese, ukumfihla bamlahle njengenja izihlobo zingekho. Hhayi, siyabonga umni wabo ka-Ali labantwana bakhe baphumelele banqaba ukuthi ebekwe ngaphandle kwemvumo yakhe. Yikho sibona ngani lokhu yi-development engcono. Sesifundile ukuthi iZanu PF ayilandeli umthetho, ayilandeli amasiko abantu, esithi cultural norms. I-constitution yeZimbabwe ikhuluma ne-cultural norms lokuthi abantu bafanele benze abakufunayo lokukholwa kwabo. Uma bona sebefuna ukubeka umuntu sese izihlobo zingakwazi, abantwana bengakwazi, yinto eyincwala esintwini. Yikho ke thina njengebandla le-CCC sibona ngani iZanu PF ingasikhandeli umthetho omutsha, umthetho ngowe-constitution. Yikho ke ukuthi umuntu uma ebulewe akulandele i-forensics experimental analysis kwazakale ukuthi ngobani njalo ubulawe yini. Ngalokho thina sithi uAli uzancwatshwa uma izihlobo sezisuthisekile ukuthi bakubona njani, njalo ugqwetha wabo uJobu Sikhale ngaphuma ebacebise njengomuntu owazi zomthetho kuhle. Khathesi sebefuna ukumtshontsha bambeke ebusuku selona libaleki, aliboni ukuthi into le inkemenkeme isindaba ejiye. Yikho ke mahlabe ezulu silani, njalo silokhu sisebenza lemuli kaPlimo Blessing Ali, sisebenza lemuli kaJobu Sikhala, sisebenza labantu bonke abanyathime ababotshelwa ababulawa ebulawela ukuthi bazekhalelani ebazelila isililo sikaMoblessing Ali. Ngalokho sithi uintshi izinto ezimbi zonke ziyabalandela, akuna ngitsho lento efakwe emgodleni lempondo ongayifihla. Bangathaba khathesi kodwa hathi bo into embi iyalandela umnikazi, konke lokhu abakwenzayo kuzabalandela. Siyakhala asisidanile kodwa siyamangala ukuthi ibandla ezano selingenwe yini selifuna ukubeka umuntu imuli yakhe ingakwazi. Siyabonga.
Lathi siyabonga ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Osomabhizimusi bedolobho le-Victoria Falls bathi inzuzo yabo ayisakhuphuki njengenjayelo ngenxa yokungezelelwa kwemali abantu okumele bayihlawule nxa befuna ukuyabona amanzi omfula uZambezi aludumo kulindawo, osokubangela ukuthi bengabuyi ngobuningi babo njengenhlala yenza. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhubele omunye walaba osomabhizimusi umnumzana Lawrence Ndiweni.
Usually ngo-December we always have ngama-locals ethu ayiwa sivakatshela lama-South Africans. But this time South Africans do not that much interest just local in the hotels and the few from Europe of course.
Imgwaqo ilungile yini? Amagesi awacishwa amahlayana, lamanzi akhona yini ukwenzela ukuthi zethekele zihuke?
Ya kwama imigwaqo ngathi yiyo kuphela into elenkinga, elenkinga e-serious because our roads are not imigwaqo yethu ayilunganga. To drive from here to Lawa, especially when you pass a place called Lubange to Siafia Ewanke, the road is so bad. And lots of potholes, then if you always be Ewanke, you have to go to potholes here and there.
Siyabona ukuthi esikhathini esedluleyo ukungabi khona kwezethekeli bekubangela ukuthi kuvalwe ezinye indawo lapho abantu abasebenza khona. Sesikhangela amahotela lezinye indawo, abantu bayenelisa yini ukuziphilisa abaqhubeki belahlekelwa imisebenzi?
Imisebenzi ilahlekile kakhulu eminingi ndiyezeke ukuthi kathesi abantu abakhona emahoteleni, amahotela agcine sehaya ama-casual abantu abazabe bengena kuma-contract. Nxa khona ukuthi imisebenzi yangikhona imithwana kukubake le-employment, abantu abayemploya abaqhashwe permanent. I think ama-bank companies ayo ekhangele khona ukuthi sometimes iyita into eliyabo ebuyayo.
Umuntu nje makhazi ongala bhizimusi uphila njani? Abathengisa ama-curios kusese lo muntu yini othengayo emgwaqweni?
Lapho ngikelwa kuzima ngathi idolobho lethu vele is a tourism industry whereby siphila ngama-clients, nawo ngelama-clients abantu baphila nzima. And there was a talk to Larry Federer, it's been nice to be affected because a lot of people are not employed and they say a lot of people are no longer benefiting from what it was happening before Amakiwa Ebuya. Katesi, I didn't know that abantu balamba in terms of ungavuki kwamakhiwa because industry yethu le ivele yi-industry yamakhiwa ukuthi kubele zezivakathi zibuye yikho lapho kusenza sibenefite size khonapho. Kuqhezi ama-rates kungena ku-rainforest research consulting, the community research consulting, even the stakeholders, communicating and saying consulting the captains of the industry. Look at the market of pay $10. Ukuthi kuqhezi okusayi $10 kuyabe kubeyini ofike kwakuphela kwakwazi kwamanje ukuthi what improvement eyenzekeyo. Now it tells the next card is in doing this time is a final event of the Sindera Mahas. If you don't get a Mandela four times a day, you have to be able to own the end. But nowadays, how do I tell you from 7 to 8 to 10 to 8 from a local? Hey, that's ridiculous. And I want to be full member, full member, I want to. But you are not being considered and you are not being consulted in most of the things that are taking place in the country. You are not being consulted. You are right.
Lo ke ngumnumzana Lawrence Ndiweni usomabhizimusi wedolobho leVictoria Falls obexoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7. Umbiko ogatsha lwezomkhathi othi kuza kuna izulu elikhulu ngasiphi isikhathi sokudale ukungahlaliseki kubalimi. Abalimi abaningi bebesaphakathi kokuhlanyela kukanti abanye bebengakawuqalisi lumsebenzi ngokusilela kwenhlanyelo lokungani kuhle kwezulu kwezinye izigaba. Izolo iStudio 7 ixoxe lomqondisi wohlangothi lwezokulima olwe Agritex enyakatho eMandebeleni umnumzana Dumisani Nyoni exwayisa abalimi ngezilimo kanye lezifuyo. Lamhlanje uNyoni uqhubekela phambili ngezixwayiso zakhe kubalimi.
Isimo esiningi nginanzelela njalo ukuthi lokho esilapha emadolweni kushiya ngaphezulu kumbe ngaphansi. Yisho isikhathi njalo kumele ukuthi ngabe nxa sithola imkhizo sifake umvundiso waphezulu esikuthi i-top dressing isincedise ukuthi sona sesilimo esilaso sikhule kuhle sibe lakho ukusipha isivuno esihle.
Mlimi Senyoni, kuyini okunye okungaphathisa ukubana abalimi babe lesivuno esihle ikakhulu ngesikhathi sezulu eliningi?
Asihlakuleni, asifake umvundiso waphezulu, kodwa umvundiso waphezulu siwufaka nxa izulu linile kuphela kulo bumanzi obeneleyo ukuze imvundiso lo i-fertilizer le isebenze kuhle.
Labo abagcine izifuyo mlimisi bona benzeni ukubona ukubana izifuyo zabo zigcinwe kuhle ngesikhathi sezulu?
Nxa siphuma lo ezilimeni singena esibayeni asiboneni ke ukuthi kona siyavikela ubudli bemkhaza. Imkhaza kade esiyebhahileyo ichamisele kakhulu njalo ivame ukuthi kuyona linyanga esiyangena kiyo zibandlela silahlekelwe izifuyo eziningi zibulawayo kungadibhi ngenxa yemikhuhlane ememethekiswa imkhaza.
Ngaphandle kokudibhisa izifuyo, kuyini okunye okungenziwa ngabalimi ukubona ukubana imikhuhlane yezifuyo kayimemetheki?
Asiboneni njalo ukuthi lapho ezibayeni izifuyo zethu ezilala khona akuladaka okungenza zigcine kusiba lo mkhuhlane esikuthi yi-foot rot, ukuthi ziyabe zibola enhlagwini lapha. Kungaba zimbuzi, kungaba izimvu, akuthandi ukulala edakeni. Kumele sibone ukuthi siyakwenqabela lokho. isikhathi kasikasithiyi isikhathi lapho okumele esikwenza kathesi kusikhiphe kwehlukanise ukuthi siyalamba yini kumbe siyahla ukuhlakula ukuvikela ubudli lokuthi nxa sisahlanyela sihlanyele izilimo lezenthezi ukuthi amasinyani kakhulu amabele lenyawuthi osunflower lakosugar beans labo cowpeas indumba zethu zesintu ukuze phela singafaki amaqanda ethu esityeni esisodwa asizameni balimi singadela asiboneni ukuthi ubudli siyabunqoba kuqakathekile ukuthi umlimi abehamba ensimini yakhe ngaze kube kuyachisa vuke ekuseni uyehlola ubuyele futhi emini yantambama ilanga selipholile uyehlola ukuthi isilimo sakho akulabudli obukhona yini.
Hello ke ngumnumzana Dumisani Nyoni umqondisi ohlangothi lwezokulima olwe Agritech enyakatho yemandebeleni. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa asebophe abashayeli bemota ezinkulu ebezithwele amatshe aligugu athiwa yilithium amele athengiswe nguhulumende kuphela. Amatshe la enjiwa emtoko. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umsitheli umnumzana Henry Machiri usexwayise abadabuka esigabeni semandebeleni ukuthi basebenzise amahofisi asezigabeni zabo. Kulokuya minyezelana ehofisini yakobulawayo bedinga amapassport. Kubikwa indwendwe zemahofisini la amapassport zizinde okwesabekayo selokhu kwaqala ikhefu lekhisimusi. Okwamanje ke sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngaseChina. Ingcwethi kwezempilakahle zibikwa ziphakathi kokucubungula ukuthi ukuqonga kwenani labaligciwane le-coronavirus kwele China kungaba kubangelwa na ngumkhakha omutsha waleli gciwane. Siziphethe zakwamanye amazwe ngeze Italy. Uhulumende usecothoze ele Iran esithi kumele lime ukulengisa. Abaphikisa uhulumende likhulumisane labo. Leli lizwe libize omela isigodlo se-Iran ukuthi azochasisa ngokulengiswa kwabatshengiselayo. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibona kustudio 7 njani badala khona ngapho siyacela ngapha ngicela bakithi bakithi ngiyacela lindumezele inews izindaba ngicela izindaba bantu benkosi ngiyacela ngomusa ngiyacela sibili badala ngiyacela inews izindaba zesindebele ezekuseni ezantambama ngakusenza le live talk lindumezele uNdlovu ngapha eyongwalathi senda eNdlovu eyongwalathi enkaba osibokofoko ngiyabonga.
Studio 7 elinjani basakazi labalaleli ngokhethwe bebe ngikhuluma ngiseGaborone Botswana. Basakazi ngathaba kakhulu umumlayezo wami ungadlalwa mpela uzuyefika la kumongameli welizwe leZimbabwe uEmerson Mnangagwa. Basakazi kulusisi ukuthi ilizwe lifile livuthukile liNdiana iyouth kayila msebenzi ama-industry afile umnotho usuthintithekile ilizwe alilamali kule depression nje lokungena eZimbabwe kodwa umongameli welizwe ungane lokho kakuboni but ngithi mina usethethe injongo yakhe wayifaka kuma opposition ubhizi wethuselana labantu be-MRP uthi uzaphungula emalanga bemhlabeni engubani yena ngoba injongo elwelwa yi-MRP inkulu kakhulu kwedlula umnanga kwakundizana uthi ukufakazi kukhona lokuthatha injongo yakhe ayifake kuma opposition parties. Ngiyabonga
emsakazweni sibonge ngokusiphathela umsebenzi sifinye labalaleli bomsakazo. Hayi siyadangala kakhulu ngesiphatho sama-opposition aseZimbabwe ephathwa yi-ruling party ye-ZANU-PF ukuthi umqondisi ngowe-president we-MRP usinde ngokulambisa bafuna laye ube mkenadele ngendlela ababambe ngakhona uJob Skhala for almost umnyaka wonke. Umbuzo wami sekutheni nje ngicela ukubuza ukuthi mangathola nje impendulo. Kulamadudezana ubona bonke zabakhulumelizana ukuthi i-opposition kulelalizwe bayithatha kanjani ukuthi ayifunyelwa yini ukuthi ibe khona. Uma ukuthi bakwazi ukuthi i-opposition ayivunyelwe ukuba khona, kuhle vele bakhulume nje obala ukuthi i-election ayikho kulelizwe, ngoba akusizi ngaluphi ukuhlala bethi benze i-election. Abantu uma befuna ukukhetha umthandazo, lowo muntu abamfunayo bona bayamginadela bamfaka ejele.
Sanibonani kuStudio 7, livuka njani? Siyabonga kakhulu, sibonga uNkulunkulu osigcinileyo kwaze kwaba lana, sesilanda unyaka ka-2023. Yes, kati kulelami igama ngu-Adolf Shaba. Into engithanda ukukhuluma ngayo nansi, ile ndaba ka-Paul Nyathi lo. U-Paul Nyathi ma kukhulunywa ama-accident uyatholakala, ma kukhulunywa ama-political thing, political violence ayabe senzeka kubo-CCC, kubomthwakazi, akatholakali. Kati yini inkinga yakhe? Ngoba every time kungaba lenye into nje ephuma endleleni njengokuthi ngakule zivano ingenele phakathi, wafonela uzothi hayi kaphendulanga ucingo lwakhe, kuba le nkulumo nje ihambisana nale. Sengimuzwe kule ndaba ze-CCC eziningi lapho kwaba kusenzeka. Nansi le ndaba kaqondisi moyo la, utholakala engumuntu ongaphawuliyo, kodwa manje sesimuzwe ekhuluma kustudio 7 ebele shona lapha ephawula ngengozi. Kanti maso sokufanele akhulume ngezinto ezenzakala politically, kasatholakala.
Sanibonani Mahlabezulu ngezindawo ezijiyeneyo. Okhulumayo igama nguMeluleki, uhlala iseJoza Deep Sloot Extension 6. Ukuthi ke ngilabafowethu lapha ababili, omunye igama lakhe nguSamyeli, omunye nguMthulisi. UMthulisi ubuya eZimbabwe, bese kusithi uSamyeli
uthobuya kubanje Congo.
USamyeli ubuya eCameroon. So sicela usizo lapha kubantu bakithi. Okumphathi kubuhlungu kakhulu, uSamyeli ngilaye endlini, but uMthulisi usegangeni okwaleli thuba. Nizulu liyana ngenxa yobuncane bespace sendawo. So akade ngicela ukuthi abafowethu abangaba nosizo bengasikhontakta kule namba 0787489350. Ngizobuya ngiphinde, 0787749351.
Angibingelele kustudio 7. Sanibonani badala bonke. Ngithi mina ngithanda ukukhuthaza abadala, ngithi badala kumani kuleli qembu elibusayo, aniboni niyahlupheka ngani? Kumani nihlupheka kanjani ngaleli qembu elibusayo? Anamhlanje lokho nihlupheka, kodwa libe lithi phambili ngezani? For yini zaninceda ngakho kumanje elisebenikopa bedlala ngathi? Kumani kuzani singene umthwakazi, sizimele nesisodo? Yiyo nje indlela ezoba ngcono eZimbabwe. Ngaphandle kwalokho angeke kuzokulunge badala. Ngithi wonke umuntu ongumuntu omdala owesindebeleni owumthwakazi ufuntela izami yiyeke lamashona. Amashona alisiza ngani? Ngiyabonga ngobutho lo.
Sanibonani basakazi bakastudio 7. Sanibonani, ngiyalibingelela ngomsebenzi omuhle. Lonke ngilibingelela lonke. Unkulunkulu sengathi ngaligcina. Akula ilokhu zini engalunga ukulima eZimbabwe. Lapho ukulima kwathathwa kwafakwa amavethu wakhutshwa abantu ababelima kuhle emapulazini. Into leyafakelwa abantu laba abasemapulazini nangiyibona. Kathesi ungakhangela yibo ababelima amakhiwa eseplazini, kumbe abantu babeseplazini ababekhona emapulazini kudala yibo babelima. Kathesi abantu abafakwayo sebefakwa zokufakwa amahovethi, amahovethi angikhona angena namadonki la ngenkomo, bayihluleka khona ukuthi bona ukuthi belima amabele befake GNP. Kuyabayihlula sinukuthi befake amabele GNP. Bona badinga amabele GNP, istedi bona bahambisa amabele GNP. Yikho kwabulala iZimbabwe ufaka amahoveti la ehluleka ukulima. Kathe silaba basemapulazini bonke ngabo uhulumente wabalandelela, kulalaba abakhangela izinyamazana bahlezi bazidla bogcwela amawayili akula ngisho le nyamazana ethelelwa amazi ivele akula. Uhulumente ngabe balandela bephumela ababantu ibayabona iZimbabwe ifuka. Ngiyabonga, ngicela ukuthi ilokhu ze iplay audio yabo.
Yebo studio 7, yebo studio 7, unjani la? Ya, ale ndoda omnanga kwinjani ikhanda layo?
ziyasebenza kodwa ngibazisebenzi ngabe umuntu ngawuchonga ukuvela thathe lapho sizo mina ngakuhamba elifini yabona elifini abambe uthiwe ngamachajika ngojanya lapha behlamba mbambambe ngoba sikhathele ngale mpilo le mina.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi 202-465-0318. Ukwezemelika, umthethwandaba usumise ukuthi umthetho ovimba abangela maphepha ukuthi bangene kwele Melika othiwa Article 42 ungazesulwa. Lumthetho wethulwa umnumzana Donald Trump esangumongameli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo wele Melika umnumzana Tim Muringai.
Indaba ye-immigration lathi siyakwazi ngoba lathi singama-immigrants. Lalo ilizwe le-America labunjwa ngama-immigrants. So sesikhuluma ngendaba zokuthi singakhangela ama-southern states wonke siphuma e-California, New Mexico, Texas, lamanye amaningi. Hayi, Mexican country kudala kwabo. So ama-borders afakwayo lawa siyakwazi ukuthi ngendaba ze-colonial conquest doyi rule abantu babe faka ucingo lapha abacabanga khona ukuthi amaborder afika khona. Sesibuye okwakathesi sibona ukuthi abantu ababehlala lapha ababevela eMexico, ama-Mexicans abanjwayo within the border wars, babe lezihlobo ezazi across the border. So vele lokho akusoze kuphele lanini lanini ngoba siyakwazi ukuthi kulokudlelana between iAmerica, iCanada, leMexico. Siyabona ukuthi ama-industry amaningi anjengama-company anjenge-Ford, Chrysler, lezi mota lezi, lama-manufacturing plants amaningi or for ama-company amaningi from America are based in Mexico. Siyabona futhi ukuthi abantu abasebenzayo lapha emakhishini balungisa izinto zezindlu, ama-contractors, ama-roofers, bonke bavela khona ngale Mexico ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi jikelele abayamelika abafuni lawa ama-menial jobs abuzungu and usebenzisa amandla. So abantu be-Mexico bayabuya bezodobha amatamatisi from ama-farms ku-industry yentsanga or imbanje, yibo ababuyayo bekhetha ama-seeds bewafake kuma-manufacturing plant. Yabona in a lot of industry lapha, dishwashers, cleaners, and many ancillary industries ama-Mexican manengi ngoba bona babuya lapha belungisa izimali zabo bebuyele ekhaya ngo-December bayayakha izindlu zabo.
Abebandla lama-Republicans bathi umongameli Joe Biden uyehluleka ukulungisa udaba lolu ole-immigration uTrump wayelulungise kahle. Wena uthini ngalokho?
So ukuthi into le izaphela kathesi hhayi angiboni. I-program eyayilethwe ngu-President Trump ekhulunywa ngama-Republicans against ama-Democrats, it's an edict or a presidential order ngoba kwakule COVID. So kwakusebenza ngasona leso sikhathi ukuthi hayi kungabi labantu abahambayo between countries ngoba sasikwazi ukuthi umhlaba wonke jikelele wawuvaliwe, you could not move anywhere even within the country itself. So khonokho kwakuyenza ukuthi bamitigate ama cases e COVID, but hayi leyo is not the final solution. Into esiyibonayo ama-Democrats abayikhulumayo is i-bipartisan bill elidila nge-immigration linika abantu izincwadi zokuhlala lapha abasebehlele lapha for many years bengakwanisi ukuyesebenzisa the facilities ezikhona ngoba abalancwadi ezilungileyo. So ngibona ukuthi kulokudonselana ukuthi ama-Republicans afuna ukufaka icebo likanumzana Trump lophonga ukuvala i-border, khonokho akusebenzi ngoba sabona ukuthi i-industry njengalapho engihlala khona e-Ohio, they lost billions ngoba kwakungela abantu ababezabuye uzosebenza abasebenza ama farm bedobha ama strawberries lama pears la lan in the regular farms, so a lot of farmers lost ngoba kwangela abantu.
Hello ke ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni le studio 7 esesigabeni seOhio. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-CCC lincoma imuli kamuyi uMoblessing Ali ngokuvimba ukuthi angcwatshwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gandling, sithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.